Inkantolo yangaphezulu Supreme Court isenzile isinqumo ngemva kokuba nayo ilalele amagqwetha ayenhlangothi zonke ahlanganisela lawo ezek yathi ivumelana ne-CCC kunye lezek ukuthi hayi laba kufanele bancintise kulelu khetho. Njalo ithole ukuthi ujaji we-High Court waphazama ngokwenza isinqumo sokubana akhiphe la babangu-12. Laba bangu-12 sebebuyelile kubalot bazabe bencintisa.
Babuchuma, nanto kudaba lwanamhlanje uthini ngalo?
I-democracy ivele imele ibe njalo. Inkinga esilayo kulabanye abantu especially abe-CCC ababona nxa i-judgment ingahambanga according to the mali bethu naso i-state capture so ngwenzani u-PF lokhu vela akumanga kuhle. Kathesi bathini orati ngali i-judgment e-Supreme Court futhi ngibezwe ukuthi bona sebesithini-ke kathesi bazaku ukuthi kona i-judiciary is captured yini ngoba nakho sokusebenzile phela indlela vele omele usebenze ngayo ngoba umuntu ule mvumo yohamba ekhoti ayomangala into akafuna uyimangala and like I've always said ujaji ngumuntu layo ongakwazi ukuthi ngeke isikhathi akukhuthwa kwento kangibona engabambanga kuhle yikho kula malozini ama-channel okutona you can appeal uye Supreme Court you can appeal uye Concord and stuff like that.
Lapha-ke mlala ziyazizwela uGoli Dudi okwamanje politini nazo i-judgment iphumile asonto zezanu phela.
Lolu daba lwalungafanelanga ukubana luyefika e-High Court. Ngabantu ababe politically overzealous befuna ukusebenzisa lokumosha isikhathi senkantolo ukuthi bayesettle ama-political scores. Bebefuna ukungena kobulawayo nge-back door. Le ido abayivalelwayo abahlala beyivalelwe iminyaka yonke ukuthi bangangeni kobulawayo. So uyabukubona ke okunye kuye kumgceke njona ethu golide ukuthi abantu bahlala besola yona judiciary nje ayisikho ukuthi sihlala sivumelana layo. We respectfully disagree nezinye izinqumo ezemthethwandaba okunjengakhonokhu ukuthi i-High Court indawo ehloniphekayo iyethatha isinqumo esinjengalesi ebesithethwe ngujaji we-High Court ukuthi laba abaregulator i-election abanjengeze uma betsho ukuthi laba bantu basike ngesikhathi bafaka amaphepha wabo uzothola ke ujaji evumelana ngalokho abakubiza bethi ngamakuwa kumbe lunyeyo obelulethwa yilaba bantu abangama-activist webandla elibusayo beletha udaba ujaji avumelana lakho yikho kusolisa abantu. Inkantolo zethu kazibe professional zisebenzise ama-facts that I had heard okwenziwe yi-Supreme Court.
Ye, siyawuzwa kakhulu umlalazi. Ke lapha golide nxa sesikhangela bekungani lifakele umbekwa umbekwa siwalile uyaphambili lizakwenza njengebandla
lingalaphendule lobo bengifuna ukuthi ngithi kumpendulo kaba komlalazi lapha into emqoka yikuthi kona sikunazelela ukuthi kona singathandi ukubana simelane namakhoti ebhinqa esinika impumela eyiyo esiyifunayo bekhuluma okungasike sikufunayo sesiqasha ukubathethisa sisithi kona impartial kunjani kunjani ama-activist la bebelelungelo njengomuntu wonke ulelungelo elokuthi a-approach i-court nxa ebona anta kule nto engahambanga kuhle and u-High Court judge laye futhi eburongeni bakhe ebe-right ngoba labo kade bephresente ama-facts akhona abonakalayo ama-logins lawana aweze ukuthi kwakuhambe njani lama even nama-video evidence ayekhona abantu bebezikhuluma ukuthi hayi siphresente sileso so noma sebebuyele emthembu sotakona gabangeni thini zanu pefu we-roaring machine siyahamba siyisitimela leso lotho ngaphambi kwaso siyadlula phezu kwakho this time around abantu I think sebekubonile ukuthi hayi besiloku sivala amehlo mbona ngato this time sibili kuzaba lelozeni proper election sibili ukuthi kona kuzagijinywa sibili ukuthi kona laba be-CCC kade sebejwayele ukuthi kona ibulawo ngeyabo bazamangala this time sithi abaningi sizawadobha sibili ngoba abantu sebeqazile ukubona hayi into ekhulunywa yilaba ayihambi ndawo kodwa laba noma bengakhulu kakhulu kodwa bayenza ngoba kwesinye isikhathi phela kuthiwa izenzo kungemazwi.
Baba Mlalazi gqiba amafishane ba
ye hayi okujabulisa uzulu wakobulawayo thina njengabantu bakobulawayo yikuthi mhlaka-23 August sizaphinda lokho esala sikwenza sivalele izanu ngaphandle ngaze babuye abantu bakithi kabaphiwa ama-chicken slice lama-chicken in kabadle baphiwa izinkwa kabadle kodwa benze lokho abakujwayeleyo ngo 23 August izani valelwe phandle koPlawayo siyayinyanya kasiyifuni ngaze babhase kanjani abantu kasibafuni sizabavalela phansi.